Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 9 kulwezi 2021 igama ngontungameli Nkomo nansi ezihamba phambili
ngathi besebenzisa idiesel kusho ukuthi bazakhweza imali yalokho okuthengiswayo
inkampani yezesa ithi sokuqhamuke ukusilela kwamagesi ngamandla elizweni kulandela ukufa komtshina wesitishi esiwaphehlayo ewange
isinqumo esihlonipha amalungelo abantwana kusahluko sesine kusisekelo sombuso welizwe leZimbabwe
umthethwandaba weHigh Court unquma ukuba ihofisi kamsitheli ayilalungelo lokwala ukupha abantwana abayabe belaboyise kuphela ama birth certificates kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 izolo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 izolo luthi kutholakale njalo abangamachumi phose amabili 18 belomkhuhlane lo abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,544 abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane ezinhlanu 5,339 asebebulewe ilumkhuhlane bakhwele baya ku 4,690. Inkampani yezesa ithi ilizwe libhekane lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukufa komtshina owaphehlayo esitishi seWange Power Station. Ngokunjalo linkampani ixwayisa uzulu ukuthi ewalondoloze njalo ithi iphakathi kokululungisisa lolu daba. Amagesi avele ayasilela elizweni njalo ahlezi ecitshwa njalo nje. Ukungasebenzi kuhle kwesitishi seWange lokhu kukhangelelwe ukuphazamisa amabhizimusi avele ethwele nzima. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Ukuswelakala kwamandla kagesi lokhu kukhulunywa nguzesa kuyinto embi kakhulu ngokuba kuza kwenza ukuthi impilo yabantu ibe nzima bavele bathwele nzima kumanje bathenga inkuni bathenga iparafini kanti ke kuza kwenza ukuthi izinto zikhwele ezi dolo nxa ngabe abezidolo sebesebenzisa idizili ukuba incedise ibe yiyo amandla kagesi ukuthi yamafriji lagcina lezi ziqandayo akwazi ukuqhubeka esebenza nxa sebesebenzisa idizili kusho ukuthi bazakhweza imali yalokho okuthengiswayo abantu bakubone sekuyintengo ephezulu ngakho ke kuzaba lobunzima obukhulu akusoze nje kusilele amagesi kodwa kuzabonakala ngezinto sezidula sokukhwelisa inkwa sokukhwela impofu sokukhwela ithukela sokukhwela konke nje okuhlukahlukeneyo ukuze abamabhizinisi badlulisele ubuhlungu kulabo kubathengi ngokuba vele ibhizinisi isebenza kanjalo kungakhwela izinto amabhizinisi udlulisela kubathengi
manje nxa sikhangele umnotho welizwe wona awusoze uxege ngamandla na ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi lokho
umkhonomi ngeke uvuke nxa ngabe kungela amagesi angeke kwenzeke lokho investment ngeke ibuye elizweni kungela amagesi ngokuba vele umuntu ofuna ukuhlanyela imali elizweni nxa ekhona lephethi yambuse Europe kumbe Asia kumbe South America kumbe khonapha eAfrica uqala khangele ukuthi kambe amagesi akhona yini ukuthi nxa ivula iindustry akwazi ukuthi izinto zisebenze ngendlela efaneleyo nxa ke iEconomy ingasebenzi kusho khona ukuthi akade besebenza bazaphuma emsebenzini bayehlala ngekhaya kwande indlala kwande ubunzima ngokuba iindustry ime ngamandla kagesi ngamandla kagesi engasebenzi bazaphungula ukusebenza kwabo kumbe bavale kusho khona ukuthi umkhono wamuzadilika usiya phambili kulalokho yikho khona ngenxa yokuswelakala kwamandla kagesi
Umnumzana efihlela Ncube ngohlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association Sixoxe njalo lentathela izindaba ehlaziya ngenhlala kahle kaZulu njalo ehlala kobulawayo umnumzana Simbarashe Nembaware
ya nkomo udaba lamagetsi lubhahle lapha kobulawayo kulensuku ngabo Tuesday Wednesday yilapha etown ahambe ekuseni azayiphenduka ekuseni ngiyabo 8 sabo 8 ayiphenduka ngabo 12 kuzokuthi yahambe town yonke ukuthi njenganamhla mande kulama strata ambalwa phakathi town lapha amarobot abecishe khona amarobot abecishe khona engasebenzi uzothi ngesaladi ngisibeka umama omfowethu kubonketha ngale ebengiyekho amagetsi ukuba nokuthi la manzi akhona njani angafika ezindlini so udokululayo lusuze khona and kulezi suku izesayazama yona ukuletha imbiko ukwazisa izakhamizi ukuthi amaketha azabe engekho ngezikhathi ezinje yazama ukuletha imbiko sibili bayaletha esokuthi ngamabhana ahamba kakhulu ngama-Twitter abantu bayadownloada bajikele ku-WhatsApp so bayazama ukutshela izakhamizi ukuthi kulama-problems anje kodwa loko isikhathi imbiko yakhona ibuya sokulate abe sevele sehambile amagetsi akhona ngathi udubula amagetsi lubahile njalo luyaqhubekela phambili
Kubo makhelwane kwele South Africa lapho osebenza khona siyabona ukuthi labo babhekane lokusilela kwamagetsi ayacitshwa njalo nje phose nsuku zonke inkinga kuyini kahle kahle nxa bekhuluma abe Eskom
uDuo olubhekane le-Eskom lufana nalo lwezesa ukuthi ama-plant abo lapho abapheka khona amagetsi asemadala okubangela ukuthi-ke ahlale efile abantu abafuna amagetsi sebaningi imitshina ayisayinelisi kunjani ukugaya amagetsi ngesiqubu esifunekayo yikho kwenza ukuthi-ke amagetsi ehlale njani ehamba luDuo olubhekane lezesa njalo le-Eskom e-South Africa but u-Eskom ngani kule politiki akathi-ke mgomo ngoba uzabona ukuthi isikhathi sonke lesamagetsi bekhona kodwa kuthe u-announce ukuthi kulama-elections kuqala unovemba amagetsi ahlaqala ukuhamba so singazi ukuthi-ke amagetsi lawa inkinga bezingekho yini or bekusenziwa kuthule but hhayi singakhangelanga ezepolitiki kakhulu ukuthi mhlawumbe ngabantu abasabotaja umbuso we-ANC or ngabanjani but imitshina ye-Eskom isemdala nayo ifuna ukulungisiswa okuyinto efana lezesa lapho ukuthi izesa imishina yekade nalana elungiswa ngesikhathi sikasmith ukuripheya kwakhona awukayenziwa so yiludubo lukhona
umnumzana Simbarashe Nembaware intathela izindaba ehlaziya ngenhlalakahle kazulu Umthethwandaba we-High Court usunqume ukuthi obaba balelungelo lokuthathela abantwababo ama-birth certificates bebodwa nxa onina babantwana besala kumbe bengaziwa ukuthi bangaphi. Isinqumo lesi sithakazelelwe ngabanengi abathi siqakathekisa amalungelo abantwana. Ihofisi kamsitheli ibisala ukuthi obaba bathathise abantwababo abazelwe ngaphandle komtshato incwadi zokuzalwa onina bengekho. Isinqumo lesi sethulwe ngumahluli we-High Court uJustice Owen Tagu izolo phezu kodaba olwakhwezwa ngowesilisa umnumzana Bernard Tashu kanye lolwela amalungelo abantwana uPetronella Nyamafende vesithi ihofisi kamsitheli kumele ilandele umthetho we-Birth and Death Registration Act wona ovele usipha abesilisa ilungelo lokuthatha thisa abantwana incwadi zokuzalwa nxa onina besala kumbe bengabonakali Utaba lolu veluphethe ngabe Zimbabwe Human Rights NGO Forum kanye labenhlanganiso ye Justice for Children Trust. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Leso isinqumo isinqumo esihlonipha amalungelo abantwana kusahluko sesine kusisekelo sombuso welizwe leZimbabwe. Umntwana lomntwana ulelungelo lokuthi athole incwadi yokuthi iveze ukuba igama lakhe ngubani. Nxa ke sokube lesinqumo esinjalo sivele enkantolo enkulu isinqumo esamukelekileyo leso ngoba umntwana izono zabazali kakumelanga ziwele enkanda kumbe emahlombe akhe. Nxa kuyikuthi umzali omunye kasabonakali kodwa ubabe khona kulilungelo lokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazana futhi ukuthi owesilisa nxa ekhona enelise ukuyagcwalisa ilungelo lomntwana lokuthi athole incwadi eveza ukuba ibizo lakhe ngubani. Ngoba kungamelelwa umuntu ongekhoyo kuyabe kusephulwa lelo lungelo lomntwana lokuthi athole incwadi emvezayo ukuba yena siqu sakhe ibizo lakhe. Lesibongo sakhe singubani. So nxa kuyikuthi sokulomthetho njalo owethulweyo umthetho omuhle ngumthetho owemukelekayo njalo uZulu uThemba kuyamjabulisa khona ukuthi abantwana kabaseke kusalele emuva ngenxa yokuthi omunye umzali kakho bagcine bekhula bengelazo lezo zincwadi ama birth certificate okungabahlupha nxa sebephambili sebesezifundweni zabo so kumele kuvezwe lezo zincwadi.
Lona udubo lokuncitshwa kwabantwana incwadi zokuzalwa Dube ngoba ebehambe komsitheli ila besilisa kuphela umama bengekho ungathi ludubo olubhahe kanganani kumbe obelubhahe okunganani.
Yinto ebivamile kakhulu ngoba obekufunakala ukuthi ubaba abe khona kodwa umuntu obekhamba phambili ngumama ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi abantwana labo kabatshontshwa ngumuntu wesilisa. Wona umthetho lokade ukhona ubuzama ukwenqabela ukuthi abesilisa bangabi lelungelo mbe bangabi lamandla ukuthi sebengatshontsha abantwana ngenxa yokuthi omunye usengajwamula umntwana omunye umuntu ahambe esidungu wakhe ambhalise ngebizo lakhe. Ngikho ke bekufuneka ukuthi umama abe khona ongunye ofakazayo ukuthi hayi abantwana laba ngabami kodwa khona kanye bekusenza ukuthi umama engasuka emazweni akhatshana mbaye eSouth Africa mbaye kwendela kwenye indawo umntwana agcina seloduvo lokuthi ukhula engela birth certificate. Njalo khona kanye bekusenza ukuthi umama kukhanya ngathi nguye umzali mzali kanti be ubaba layo abe umzali ngokulinganayo. Nxa sokulomthetho onjalo kuveza ukuthi sokulokulinganiswa kwamathuba kwabesilisa besifazana sebe lomlando ofananayo abakhuluma ngesikhiwa bathi ngo-gender parity labo gender equity labo ukuthi balamalungelo alinganayo. Ngakho ke nxa ubaba ekhona eduzane ngathathela umntwana i-birth certificate umama la nxa ekhona engathathela umntwana i-birth certificate.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi kubotshwe ikikita elintshontshele owesilisa wobulawayo owayelithezile imota lempahla engena ku-$7,500. Owesilisa lo ngomnumzana Elliot Mukaro kuthi umsolwa ngucwebisile hlengiwe moyo yena obikwa watshayelela leyo mota waphinda wathengisa lempahla zikamamangala. I-News Day ibika ukuba ingcwethi kwezempilakahle sezixwayise ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ulakho ukubulala abantu abanengi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonana, ibingelele kumaphosa. Hayi, siyabonga bathithi izindaba ezinhle kakhulu nje kule audio kababa uEdwin Ndlovu lapha owayekhuluma okwezombusazwe la. Ngidlulisa nje amazwi okubonga kuye. Into eyikhuluma impela iyagcwala, izwakala kahle ukuthi kakhulu ngithabele igama lokuthi isikhathi ephawula ngokhetha lolu sesifo. South Africa lo mensipala lo olwabe mensipala ethi ukuhambe kahle kakhulu izinkinga ziyaba khona kodwa sizo lezana othola seziyi-serious ukusifa abantu ngoba usola vele kufanele kube khona noma ngaphi langapho kodwa i-South Africa hayi uphawule kahle ubaba laphana u-Edwin Dlomo lapha so ukuthi izimba ingafunda alaphana baba Edwin Dlomo izimba bashowata abafunda abama-hard nuts la bantu vele abazi ukuthi kuthiwani so ngikhuluma kanjalo ukuthi ngibone kodwa baba ungathi ngingathontela khona kodwa ngibona so abantu abangalandeli i-democracy la ukuthi bebeyazi ukuthi uzulu kahlukunyezwa abazezela intando yawo wonke amakhona zezimbabwe la bantu so angazi uyakufisa isikhathi ukuthi kumbe abaye abantu bengafa kodwa usubona futhi ukuthi awusule enhliziyo embi futhi hayi izinto mani hayi ziyakwatisa mani hayi ziyazondisa straight hayi ungakhulu ukugcina usukuthukela abantu abadala ngiyabonga
Kuthi yosevene linjani sihlobo zakithi hayi lokho engakhulumayo lapha angikaze ngizwe kubalwa ngisho yami iodio la Kuthi yosevene ilehlupho lapha kumbe silohlupho olunye ngapha eMathebeleni labantu abanyamalalayo ngesikhathi segugurawunda laba bantu kulomtaka bhuti lapho ngoka 1980 lokho engalasithupha lamanje kuswelakele ukuthi engathatha kanjani isithupha njengoba ubaba kwanyamalala wahamba lesithupha sakhe lokuthi wangena kuphi asikwazi sicela uncedo ukuthi singenza njani ukuthi sithole i-birth certificate lesithupha ethathisa abantu abakhe lamanje labantu abakhe nje kufana lokuthi zinyamazana kulako lokuthi ngobani ngiyabona
ngilinkalanga umbeza sibili sidi sezini kifana kwazo lento yesa mekila iyo kukhana sibili ngili nimisha lijikwa ngundiva papa indi gara kakana kwa lijikwa ngundiva mtu nyo kani biti isi kandi bakalanga isi mkati safoni sea do litumila litumila sezini litumila kutia atuwa zilewele kiyo kundi jande sifuta bakalanga muti sepe hunde sibongo makalanga tibonakale ukalanga kwenda tibonakale lejigwedo vanhu lesitudio seven
siyabonga umsakazi omuhle abantu abalungileyo ngikhuluma nje ngikobulawa esigodleni esikhulu ngilo baba undlovu ujoshua uvela koswat sibingelele empowence abakwendebele abakhona phana seqe sibambe igohole ematopu ekezi umaziwa umdalami khona phana ungwenye waphila yini egohole siyaphuma siyabonga singene ipane singene efolosi ngizwile abalandeli bami abahle abaningi kakhulu ngobulawayo angisakhuluma umsakazi uyalandelwa kakhulu hayi siyabonga usikelo lwenu kuphela nje abantu beziphathe i-COVID ikhona sirili abantu bamaflu abantwana ngesikhathi sezulu abantu behlale katshana benganamatheli izindawo ezibamba imbane kuhlonipha kube kakhulu ngiyabonga ngibonga idethi kakhulu kulabalaleli bami abaningi kakhulu khona phana obaba usipanda nemuli yakhe ngiyababingelela usathembi lonathembi salibonani ninjani ngingena emkhululweni ekuseni kanje malume ambona kwedaluka kunjani malume vuka kusile uyobona abani abantu ngiyakuthanda ngiyakuthanda malumami sasithovile khonapha uthandazani chuma phecheya sibambe igwamba angilibali iphuphu hayi ngiyalithanda abantu bakithi abahle abalungileyo ngizibiza nje ngikobulawayo esikhodleni samakhosi ngiyabonga awe umoveni ngwenya
ndingilele kustudio 7 kulinjani bakithi ngingilele kubantu bakithi bonke bezimbabwe ngithi linjani mazimbabwe yamahle okhulumayo ngundeksi endaweni yasetokwana hayi ngiyalizwa bakithi liyakhuluma mina ngifuna ukutshela nje ukuthi ayona kuthiwa inkulumo yami le ingahamba konke abantu bezimbabwe konke abantu abazimbabwe kungakhethile ukuthi umuntu ngihlobande kungakhethile ukuthi umuntu edlewe umuntu wezimbabwe ngifuna ukuthi ngixwayise bakithi loko okuzwayo nje umuntu kumele ukuthi akul
lalelisi nokuthi ngixwayise uma senza ipolitiki singafaki i-tribalism into engiyibonayo kulabantu abakhonfuse abantu lapha abafaka i-tribalism politiki loko ngeke kusebenze kumele ukuthi kucace nje komuntu umbuso ongalunganga laphana izandla lokuthi wa umuntu umdebeli omuntu ishona lokona kusebenza umbuso ongalunganga izandla laphana sibonile abantu bechaywa le maswingo abantu laba simandebeli sibonile uChamisa befuna ukudutshulwa bebulawa khona le uChamisa indebeli so thina amandebeli siyakhonfuzana njengamthakazi nje abantu abakhonfuza abantu labana mina into abayikhulumayo angiboni ngoba laleli lizwe abantu kumele ukuthi linqanyile izwe leZimbabwe lincane uma uthi uyanqamula izwe lincane linjiyana umuntu obusa iyarebusa ngoba yiphisi lokuya izwe leZimbabwe umuntu okhuluma ngeZimbabwe timnqanyile umuntu ongayaziyo thina iZimbabwe siyayazi yonke izwe lana lincane kakhulu asizwe ngathi uyaliqamula uthi yiphisi I mean ikuyihlazo yokusihlekisa ngabantu lokhu so ipolitiki bakithi asibeni fair singarobha ngizwa nje abaningi nje sebeqala ngapha ematebeleleni abantu sebeqala ukuthi bahlasele ubaba uMagalela Zibanda ubaba uMagalela Zibanda wenzeni labantu they are not in power ubaba uMagalela opposition party akeveke kupower ababusi eZimbabwe abantu amele ukuthi bacace khona lokhu abantu bahluleka ukuthi asilungiseni into ethi ibe right bakithi into ekhulula abantu ngamavoti there is no option noma ungazi uyenzeni uyenzeni lokhu sesishona sirobhana nje into ekhulula abantu ngamavoti abantu bezikhethela umuntu abamfunayo
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi oke waba ngumongameli weMelika uMnumzana Barack Obama utshele umhlangano weCOP26 kweleScotland izolo ukuthi iyasilela imizamo yokulwisana lokuguquka komkhathi enziwa ngamazwe omhlaba. I-Associated Press yona ithi uhulumende wakwele Iran uvale iphephandaba elidinde umdwebo obuveza inhloko yalelo lizwe u-Ayatollah Khamenei ngendlela eyangisayo. Singene kudaba lweMelika. Uphenyo olutsha olwenziwe ngumsakazo we-CNN luveza ukuba izizalwane zakuleli lizwe ezingamachumi phose ayisithupha ekhulwini i-58% zithi umongameli Joe Biden kaqakathekisi izinto ezihluphayo ezimele zilungisiswe ngokuphangisa. Luthi njalo abayisilinganiso se-52% bathi uBiden uyehluleka umsebenzi kuthi isilinganiso se-48% yiso esithi wenza kuhle kakhulu. Uphenyo lolu luyahambelana lezinye ezisanda kwenziwa eziveza ukuthi izizalwane zeMelika eziningi zithi kazivumelane lendlela uMongameli Biden aqhuba ngayo umsebenzi. Umbuzo omkhulu ngothi wehluleka ngapi kahle kahle? Sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala eVirginia khonapha eMelika uMnumzana Muzobanzincube.
Abantu kumele bekuzwisise sibili ukuthi uMongameli uBiden indaba esenza kubi kudomestic policy ngoba idomestic policy ayisiyo vele ubungcwethi bakhe yena uMongameli uBiden. Sikhumbule ukuthi uMongameli uBiden wakhethwa lapha nguMongameli uBarack Obama ukuthi ukuthi ebe ngumsekeli wakhe ngoba waye lobungcwethi ku foreign policy yikho uObama wamkhetha so singathi siyakhangela kathesi indlela umongameli uBiden abukwa ngayo ngamazwe aphandle siyabona ukuthi ama numbers akaphezulu kakhulu kazi simbili ngoba umongameli uBiden wathi yena engena embusweni watsho ukuthi ufuna ukuthi alungise zonke izinto ezaphanjaniswa ngumongameli uTrump ukungazwanani lamanye amazwe so kakhulu amazwi akhe umongameli uBiden wathi I want to return the US to a position of trusted leadership among world democracies to counter challenge iRussia leChina so iforeign policy yakhe siyayibona sekuthi uyayiqinisa endinjalo uthi khona ufuna ukuthi astrengthen abathi transatlantic alliance between iAmerica neEurope endinjalo futhi uyazimisela ukuthi iAmerica iqinise iNATO alliance ukwenzela ukuthi amazwe eEurope ahlaliseke ayikhona lokhana esasikubona umongameli uTrump ehlala bahlukumeza ngakho ngendaba yeNATO alliance endinjalo sesibonile futhi ukuthi umongameli uBiden uthe ngene embusweni wakhe wathi wabisela iMelika kuParis Climate Agreement simbonile kathesi gijigijima lapha eGlasgow ngendaba yeclimate endinjalo lokuthi akhulumisane labanye amazwe khona ngale eEurope ngendaba yeCOVID leyo bubhandlelwe selubone emhlabeni wonke nje jikelele and lokukhulumisana lamazwe eEurope ngecyber attack le cyber espionage so izinto zonke lezi izinto ze foreign policy yakhe simazi ngazo ukuthi hayi umongameli uBiden ebuzwananeni lamanye amazwe kulapha aqine khona ngoba sikhumbile phela ukuthi anti nguye owayenguchairman we ku Senate ku Foreign Relations Committee so phandle kwelizwe leAmerica kwenza kuhle sibili phakathi lapha eMelika hayi kenzi kuhle sibili ngakho khona kwesengulandisile emnumzana Nkomo
ibandla lamademokrasi laye ubaba uBiden kuyini abangakwenza okungaguqula amanani la sibone abantu besithi hayi bayavumelana la empela wenza kuhle umsebenzi
uyabona ama-democrat lawo ayaziyangisa kakhulu mnumzana Nkomo ngoba i-factionalism yabo ebandleni labo hayi siyangisa kakhulu ngoba uyabona ukuthi yiyo enze ukuthi khona babhuqwa kubi lapha kuma-elections la esiwabone emalangeni sibone kakhulu you know e-Virginia lapha i-Virginia bilo governor sibili wama-democrat and saziwa sibili ngokuthi nje i-state ebingani singeyama-democrat but babhuqiwe kakhulu lwama-democrats bebhuqwa kakhulu ngokuthi bona bodwa nje vele sebele factionalism ngoba eyangise kakhulu ngoba khangela baba le opportunity yokuthi bevumele into le ibhili lekamongameli uBiden yabehlula bebodwa nje ama-elections la azafika bengavumelananga so abantu bathe bebakhangela yabona phela eAmerica bakhona laba bathi ama-independent thinkers ama-progressive voters uyabona ama moderates yabantu nje abama bekhangele you know ama swing voters ukuthi kuhamba njani so bathe bekhangela wabona ukuthi yazi ukuthi ubulokhe uvotela abantu abavele bona bengazwanani bebodwa and akubathabisanga kuhle sibili abantu njalo lakho khona ukuthi ama democrats bebengani bebethi ngabantu abafuna ukuthi abazali bengabe involved ezindabeni zabantu ababo esikolo bona bodwa nje ama democrats abazwanani so i-factionalism imbi kakhulu sibili ngoba iyo la esibulalayo kakhulu eZimbabwe yikho kwenza impumelelo ethi lokhe ingayindawo nje lokhe sigcoba ndawo inye ngoba vele siphombulwa sodwa
umnumzana Muzobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe odabuka kokapo esilobela kodwa ohlala eVirginia khonapha eMelika siziphethe ngebezihamba phambili inkampani yezesa ithi sokuqhamuke ukusilela kwamagesi ngamandla elizweni kulandela ukufa komtshina wesitishi esiwaphehlayo eWange Power Station. Umthethwandaba we-High Court unquma ukuba iwofisi kaMsitheli ayilalungelo lokwala ukupha abantwana abayabe belaboyise kuphela ama-birth certificates. kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.